ngoba vele kusala sithi ukukhona okuqhakathekileyo ukukhulumisana abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinje ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakaya phambili, njalo kuye phambili kukhulumisana.
Ngosikubonayo lokhu kungaba usitho ukuthi impi siseduze ukuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathunjiweyo?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili i-Russia le-Palestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belwisana beminyaka leminyaka, kodwa ngaphezulu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu, kufa kwabantwana, kufa into zonke sithembise kungaba meno sikethemba ukuthi ekhulumisana kwabo lalokho abakwenzela i-1990 izinto sikhulekele ukuthi kuthinte sizi, ngoba asiwo mpilo leyana umhlaba awungekho wabanjala abantini abaphile abantu bakankulunkulu. Yikho sithi bethemba njalo sishisa ukuthi kube isitho sethu kube khonaphana okukhulumisiwe siphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi amathuba akhona azikhangele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-superpowers wa-America lakuyambani esibaziwa ngamsebenzeleni yibo bamele bekhuthaze i-Israel, yiyo bamele bekhuthaze wonke amaqembu ukuthi baqinisise kubelesiqiniseko isivumelano senokho sikhona siphumelele. Kakungenele vele wabasitaphose bangenele wa-America bakhulume ne-Israel, siyakwazi into zezimpilo lezo ziyahlupha. Bangazikhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babamba kanye amezwe, but sikethemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Kubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye le-South Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho ababamba umnotho kakhulu umhlaba wonke. So singaphazamiseka nje endleni eziningi, ngoba into ezinengidlula khona ngayo lapho isithoko i-South Africa esengeyinabanye, kodwa nendlela eyenzakala e-Afrika lengendlela okwenzakala ezintathu singaphazamiseka.